wakatheka asinaqiniso njengecommission ukuthi mangayi afuna ungena kuphethe kodwa esingakutsho ukuthi sokulamabanda esingathi thina asifisitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107 so kutsho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhonjesa bonke kutsho ukuthi kungaba le-107 cases parties eziyabe zikhonjesa. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njengekhomishini lapho esibiza khona amabandla awezombangazi eZimbabwe ajayele ukuya ngobuningi bawo warama nabe ngiwachoyo abo-8-90 sikhangela okwayizolo abe-107 so kusho ukuthi idemokhrasi yethu iyakhula abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile ababuthengisela uzulu weZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So ngakukhangela-ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ukuthi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi angawo i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kusho ukuthi angabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi bawo kodwa esingakusho ukuthi from i-experience yethu enyalo emnyaka yikuthi loba nje amabandla edala kuba maningi kwakuthi nxa sokufika kukhetho nxa sokukhontestwa i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayayehla ayephansi abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidate akhontestayo for i-presidential abaningi bayabekhona esenelisa ukuthi bakhonteste ukuthi babe ngama-members of parliament abanye be-contest ukuthi babe ngamakhansila asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate amanye sasebabona isebheke amanye ama-parties kodwa ngapha ngaphansi ku-house of assembly akukhansil yikho abajayele ukungqekelana ngobuningi babo i-ballot paper lakhona lijayele ukuthi libe ngelilide kakhulu njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokhu okuthiwa i-harmonized election okusho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ehlanganisiwe emathathu